Abantwana laba bathengisa amaqanda, igwayi, amazambane, iziwiji lokunye. Amapholisa athi akuvunyelwa ukuba benze lokhu ngoba bephula umthetho we-Liquor Act. Osakhulayo okunhlanganiso ye-National Youth Development Trust, uSichelesile Mguni, uthi abantwana laba kabazenzi ngoba sibi kakhulu isimo somnotho eZimbabwe.
Isimo somnotho asibangakuhle, wonke umuntu udinga imali, umama, ubaba, ugogo, u-anti, nomntwana layo isedingisa imali. Yikho sithola ukuthi umntwana layo sezithola esesemabhawa, esesendaweni lapho kulabantu abadala, abanathayo, okwenziwa yonke into umntwana angamelanga beyibona, yena usezithole esephakathi khonaphana ngoba kudingwa imali layo usengothengisayo, kumbe usetshona lo mama lapho mama athengisa khona.
Kodwa omele amalungelo abantwana njalo efundisa ekholitshini leLupane State University, uMnumzana Mbulisi Ndlovu, uthi abazali yibo abenza abantwana bethengise impahla etshiyeneyo endaweni zokunatha utshwala.
Umthetho lo mthetho ufundiswa ngekhaya. Mina ngaze ngilibone ilizwe elihamba liboda lisifundisa abantu imthetho. Xa kuthi abantwana bezivavu bayalalela bahle balomthetho, umthetho wangikhona babewufunde ngekhaya, kabawufundiswa nguhulumende. Kungakho nxa umntwana sesephula umthetho welizwe, kutsho ukuthi ngekhaya kuyekethisiwe, ubuntu kabusekho ngekhaya obokufundisa umntwana imthetho okumele ayilandele.
Owesifazana ocele ukubizwa ngokuthi ngumagigwana uyakulandula lokhu.
Okwenza sethengisa sonke umama mntwana gogo ebhawa yindaba yokuthi isikhathi ngani satshintsha safana lasendulo. Udubo soluluningi kakhulu, ugcine ubona ukuthi umama angathengisa lo gogo lo mntwana siyothengisani sonke nini sami ukudinga imali ngoba into zijikile akusafana ndakudala.
Igqwetha uMnumzana Ephraim Ndlovu uthi akukho emthethweni ukuthi abantwana bengene endaweni ezingafanelanga ezinjengebhawa.
Nxa kubhaliwe khona phana ukuthi no under 18 kutsho ukuthi kakumelanga sithole abantwana kulezo ndawo. Abazali abatholakala belabantwana khonapho lephula umthetho. Labantwana abathunywayo ngabadala ukuthi bayethengisa endaweni ezinjalo kakulunganga khonokho, kuyephula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abanikazi bamabhawa abalakho ukubotshwa uma bevumela abantwana ukuthi bengene endaweni zokuthengisa utshwala.
Singananzela i-Liquor Act icho kahle ukuthi akumelanga kube lo umnikazi kumbe labana abasebenza kumabhazi kumbe kuma nightclub abayekela abantwana bengena bethenga utshwala. Sicela uZulu ukuthi kungaba le ndaba ezinje kumele basitshele njalo umthetho uzabajezisa.
Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo emela amalungelo abo uSinqobizitha Nyathi uthi ngumlando womuntu wonke ukuqeda lolu dubo.
Sokumele abantu emalayinini kumbe ngkhaya kuma-communities lapho kube le-stando some form of agreement okwenziwayo ukuthi ikakhulu nxa kusemalokitshini abadala bebona umntwana wakozivane ukuthi bamtshele ukuthi hamba ngkhaya. Even lama community leaders anjengama councilor or chairperson abama residents association they could be involved abantu bafaka amakhanda ndawonye.
Ezinye ingcwethi ezilwela amalungelo abantwana zithi kuzabanzima ukuthi udubo lolu luphele ikakhulu nxa umnotho ugugudeka ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.